endabeni zethu lamhlanje. I-Commission yeZimbabwe Electoral Commission ithi isiqalisile uhlelo oluphakeme olokuloba amagama kaZulu kugwalo lokuvota kusetshenziswa imishini ye-biometric voter registration. Abantu bathi ukuguqula idale le-cabinet akusoze kuncede lutho ngoba uhulumende uyehluleka ukuvuselela umnotho obhidlikayo. Sizahlolisisa okwenziwe ngumongameli Robert Mugabe ofake umnumzana Ignatius Chombo esikhundleni sezomnotho ebesiphethwe ngumnumzana Patrick Chinamasa. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection, sixoxa ngohlelo lwe-biometric voter registration osolukhuphulwe yi-Commission yeZimbabwe Electoral Commission. I-ZEC ithi isiqalisile ukwenza okuthiwa yi-blitz yokubhalisa amagama abantu kugwalo lokuvota endaweni ezijiyeneyo. Thumelani imilayezelo ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.